Ukuthi kubula akwela marira kubula ukhethile nje ukuthi ipolitiki bire endosa kodwa indawo lapho kuna river khona ipolitiki bire ikhulume sobala ukuthi lapho kube le violence khona iparty yethu is very clear, our president is very clear ukuthi kuma elections there are violence because libone indawo njengembari lapho kuzani kube lokufuqafuqana khona abantu bengani bafuba bayahluphana kubele ne-rerun then ngale kuthiwa ngaphi kngaphi lapho kudiskwalise khona omunye umuntu endawo ama-drugs kuzananzela ukuthi lapho ezimbabwe ilanga leyanale-24 February movement eselitshwa urobert mgabe yisday and i-government yethu ifake ilanga leyana so that sikhulume kakhulu kabanzi ngendawo yama-drugs so is the measure that has been taken by the government and the party ukuthi umuntu owenza ngama-drugs osebenzisa idakamizwa bonika abantwana izidakamizwa hhayi asizona ndawo phinde abantu bonanjalo kumele bevotshe so bevone room in the party that's the reason why kube la marijani endawo njalo
ye kodwa abanye babone ngazani
abantu abadliweyo adeuthi nomongameli badliwa that's not the issue
abantu abaningi kodwa batsho njalo bathi ha kukhanye ngazani phela nxa kudliwe kumbe kunqotshwe ozihambi zihambi kutho ukuthi kunzima mongameli kakuthandi
yi-democracy yakhona yena le so akula problem but isizathu esenze kube le-riani khonjani ukuthi kube le-violence and ngale kuthiwa kube le umuntu ubonakale for sure ele-fact lelungisa isidakamizwa so what do you expect us to do kathe sekhot ubothiwe evidence is there ngaye ukuthi ukhulunyiwe nje ngomlomo a but the evidence is there
so singathi kuyiwa phambili
le-president khona
aha singathi kuyiwa phambili sibili ngathi ukhetho lwenziwe kuhle kumbe kukhona ongani kade kuntengantenga nje
ukhetho lwenze kuhle I know akusizeselakala imisolo yeni leyo you know kuyenzakala kodwa ukhetho lwenze kuhle angeke kube 100% but ukhetho lwenze kuhle lwenze kuhle amazwi akucabanga ngakutshela wona ukuthi izanukefo the Democratic Party iyaletha even inkululeko lapha eZimbabwe for that democracy to be where it is and the Democratic Party yasho yabona ikhetho lokusebenza ngendlela eyiyo inkokheli zikhethwa ngabantu kunjalo ikhetheni oluzayo futhi uzabona ukuthi abantu bazakhethile kanjani ngaleli zamtefu ngesizathu sokuthi bayakwazi ukuthi i-Democratic Party and indawo e-violence engikhulumileyo our president is very clear to say no to violence that's why ubone i-political disqualify abantu abayenze njengu-violence in a primary election this indicates that our president is very clear and our party is very clear in terms of ama-elections azayo ukuthi we wish ukuthi ama-elections abe peaceful and abe free and fair abantu bepolitician bayadvocata for i-violence you know we know what the shenanigans kanti abakwenzayo silandelela lathi anje ngama-opponent esilandelela ama-primaries abakwenzayo kelebo violent activities across for the provinces bayehluleka ukwenza ama-elections abo ngokuthula but now they still blame us to say a violent party